Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi likandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 22 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela umkhosi wokunanza ilanga labatsha izolo elupane ele Robert Mugabe National Youth Day, abakade bekulowo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhosi wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo.
Umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu njalo indinkimba yendaba iyona le ukukhangana nento lezidakamizwa, kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha abakwanise ukuzisebenzela.
Amapolisa athi inani labantu asebebotshiwe phansi kohlelo lokulwisana lezidakamizwa olusungulwe kumaviki amathathu edluleyo selikhwele laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu phosi amahlanu 2470.
Yasweleka ukuthi akhangele njalo imbangela yokuthi abantwana bathathe izidakamizwa.
Izakhamizi zakobulawayo sezikhulumisane labaphathintambo bezesa zicela ukwaziswa lapho zizacithelwa khona amandla kagetsi kwenzela ukwenqabela ukulahlekelwa ikudla.
One wokufana babo sokwesibili balengozi yokuthi bathathele impahla zabo, okwesaku lengozi yamanje bahlukuluza ithukumezo ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela umkhosi wokunanza ilanga labatsha izolo elupane ele Robert Mugabe National Youth Day, abakade bekulowo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhankaso wokulwisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Kulumkhosi umongameli Emerson Mnangagwa ugcizelele ukuthi abazatholakala bethengisa izidakamizwa bazabotshwa bejeziswe. Kubikwa kulabanye abatsha abanikezwe umhlaba wokulima kanye lemali yokusungula amabhizimusi kulumbuthano. Kodwa abanye abakhulume leStudio 7 bathe uhulumende uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe njalo uzama ukuthuthukisa ihlekana nje elincinyane lalabo abasekela ibandla elibusayo. Omunye obekade kulumbuthano njalo engomunye wabaqoqi bawo ngumnumzana Damuka Nyoni, owayengumgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla lezanu PF eMathebeleland North, kodwa okwakathesi osengumqoqi womanyano wabafundisi owePastors for ED eMathebeleland North njalo ekhokhela inkonzo yePentecostal Church of God eLupane. Asizweni exoxa ngalolu daba losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sibone ontanga besukuma langabe bekhatshwa ngabanye abantu abadala, ngoba phela abantwana kabahambi bebodwa, bahamba belabantu abadala. Silo kukhangelela nokuthemba njalo ukuthi imkhosi enje ingaqhubeka isiya phambili isenzakala, kungabi nje ukuthi kuyenziwa ngaleli langa kuphela, but sesikhuthaza thina njengabantu abezenkolo yabafundisi, sikhangelela ukuthi ke kube into eqhubekayo njengomsebenzi esihle siwenza thina ezinkonzweni ukuthi ontanga kabashane lezidakamizwa. Njalo ke sibone futhi ontanga benikwa izindawo zokuthi bekwanise ukulima, futhi ukuthi nxa sebethole into yokwenza, ngiyazi asibo bonke abazafuna ukulima, abanye bazafuna ukwenza eminye imisebenzi yezandla esishiyeneyo. Kuyenza ukuthi umuntu ebe nesikhathi sokukonsentrata entweni into zemasimu, ebe ngumuntu okwanisukubaza. Ngezinye izinto esizikhangelayo ukuthi at least nxa kuya kuba lama vocational training center abakhona ukuthi abatsha bekwanisa ukwenza eminye imisebenzi yezandla lapho abakwanisa ukuthi bezisebenzele khona. bona kodwa siyabonga kakhulu ngoba ayibaphakamile sibili ngobunengi babo umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu njalo indinkimba yendaba iyona le ukukhangana nento lesidakamizwa kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha abakwanise ukuzisebenzela abasidingele imisebenzi ezandle ukuzenzela bebe ngabantu abakwanisa ukudinga imali ukwanisa ukuthi benjani besiphilise
siyezwa njalo ukuthi ubungomunye wabaqoqi balo umhlangano ubuhambe njengoba kuyini elikhangelele ukukwenza ukugcizelela kumbe ukufeza zonke izinqumo ezithethwe
ngingomunye walabo ababekhona ku-Youth League ZANU-PF so ngesikhiwa sabe sithiwa khona ngama-retired singama-retired youth njalo sithi futhi njalo esivuze sibonise abanawethu laba abakhulayo ikakhulu phela these days kulalaba bakuthiwa ngama-2K bayafuna i-guidance from us as senior youth to guide them sibabonise ukuthi lathi ngesikhathi sikhona sasebenza njani nginje mina sengikholele I am now 43 kulabantwana umuntu nami my first born she will be turning 19 kathes ungomunye wabontanga abafuze bebone ngesindebele bathi indlela ibuzwa kwabaphambili I think la uvumelana lana so sifuze sibonise ke abantwana abontanga abasakhulayo ukuthi ngempela indlela ibuzwa kwabaphambili so as civil servants also we have to support the noble cause eka mongameli ukuthi layo uthi hashi izidakamizwa bakithi ebantwaneni abantwana kabazigcine abantwana kabazigcine bekhule kahle ngoba phela bathike ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo so sikhangela ukuthi abantwana ontanga abakhulayo yibe inkokheli zakusasa yibe sikhangelele ukuthi beyakhe phela leli lizwe yibe sibakhangelele ukuthi bathuthukise leli lizwe njalo into esifuze sibe yazi ukuthi ke uhulumeni okhona kathesi uhulumende obunjwe yiZANU-PF mina ngomunye walabo abamsekelayo lo uhulumende oyiZANU-PF
Hello ke ngumnumzana Thamuka Nyoni owayengumgcini sihlalo ogatsha labasakhulayo kumandla leZANU-PF eMathobeleland North osengumqoqi womanyano wabafundisi owePastors for Economic Development njalo ekhokhela inkonzo yePentecostal Church of God eLupane ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le eLupane kusenjalo Amapholisa athi inani labantu asebebotshiwe phansi kohlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa olusungulwe kumaviki amathathu edluleyo selikhwele laya kunkulungwane ezimbili ezinamakhulu phose amahlanu 2470 Izolo umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umbuthano weLupane ukuthi sebesungula indawo zokwelaphela abantu abasebenzisa izidakamizwa ama rehabilitation centers uNtungameli Inkomo Studio 7 uqoqe lomnumzana Vumani Ndlovu umkhokheli wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust njalo eyisakhamuzi seLupane
akuthandabuzeki ukuthi kumqoka ukhankasela ukuthi abasakhulayo bathiyane lezi dakamizwa into emqoka into ebukekayo kodwa kuyasweleka ukuthi nxa umongameli ube khuluma labontanga ebaqongosela ngobubi bezidakamizwa kuyasweleka ukuthi akhangele njalo imbangela yokuthi abantwana bathathe izidakamizwa kubangelwa izinto eziningi kakhulu okumele ukuthi yena njengengcunguthela kahulumende kuvume ukuthi balesandla ekuthini abantwana bahlale bengabathatha izidakamizwa ngabe kubangelwa ukuthi akulanto abangabe beyenza kulamsebenzi bangabe kubangelwa ukuthi ngabantu abahlala behlukuluzekile kuphela ezingqondweni esingathi ngesikhiwa ba stressed ngabantu okungelanto esingathi ehlala ibenza besenza bekulento abayenzayo engabenza bayibalekele lezo zinto so kuyasweleka ukuthi uhulumende adibane ngqole qinisa lokuthi la yolomthelela ekuthini abantwana bathathe izidakamizwa kungakho ke lanxa sikubuka okwenziwe ngomongameli ukuthi aqonqosele abasakhulayo ububi bezidakamizwa kodwa kuyadingeka ukuthi uhulumende laye ahlale phansi akhande amasu angenza ukuthi le into esisabalele kangaka iqedwe
umongameli Mnangagwa ukhuluma ngamanyathelo athi asethathwa nguhulumende wakhe agoqela ukuthumela amapholisa emingceleni yelizwe ungathini ngaleyo mizamo
ukwenqatshelwa kokungeniswa kwezidakamizwa kuma-border post kumbe ngithi emngceleni yelizwe yinto emqoka kakhulu okumele yenzakale kodwa ngenxa yokuthi sesiphila emhlabeni kumbe elizweni eligcwele ubungilimbane kakhulu ngibona kungazukusebenza kangako ngokubana bona abangenisayo balakho ukuthi basebenze lamapholisa bawafumbathise kungene nje njalo uza fumana ukuthi kwesinye isikhathi nxa kungenziwa uchwayisiso oludephileyo kungatholakala ukuthi bonaba abantu abangenisa izidakamizwa balobudlelwano kumbe ngithi basondelele kakhulu kuhulumende bale protection bavikelwa kungenzakala nje ukuthi kube isifiso esingazukufezeka ngenxa yokuthi okukhulunywayo lokwenzakalayo ukuthi yena
Hello ke ngumnumzana Vumani Ndlovu isakhamuzi selupane njalo ekhokhela inhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust obekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le elupane Izakhamizi zakobulawayo sezikhulumisane labaphathi ntambo benkampani yamandla kagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company iZETDC zicela ukwaziswa ngokuthi zizacitshelwa sikhathi bani amandla kagetsi ukwenzela ukuhlela abakwenzayo ngemfanelo Izakhamizi zithi ngaphandle kokuphazamisa amabhizimusi ukucitshelwa amandla kagetsi mahlayana kuphazamisa izakhamizi ezigcina imithi emafrijini ngakho ke ukuhlala bazisiwe kuvikela ukonakala kwemithi kanye lokudla Ugeina Kumete Saidi we Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba
Ngoba namagesi bawathatha lokho okuthiwa i-shedding, load shedding yabo. But uhlobo esihlalo ukuthi abasinike isikhathi nabasiniki esingathi nalo hlelo olucacayo esingathi i-timetable ukuthi hhayi bahamba kulesi sikhathi kube kule sikhathi bahamba nje. Khona kuyasikhathaza kakhulu. Izakhamizi ziyathinga sibe ngaleyo ndlela. Sinanzeka ukuthi ukuthi baloko sihlala abandlela ababhadala ama-load limit abalamafifi. Abantu laba namagesi ahamba for almost 16 hours. Enzala amagesi engekho abantu abayanganyangela sasale babhadala imali ezenileyo. Ilihlupho futhi loleyo. Njalo sazela ukulaba mashop abanye nentubana bathe ngama-generator alokuze konakalayo bafika lapho isikhathi sokuthi bayalahlela izindleko ezinkulu ngoba kuza okunye sokonakele usebekhonaphana emafrijini into engasathengiseki so zona lezi nhlupho njalo sihlaze ukuthi abazali kakhulu omama kuyabachukuluza abathi basebephuba ngenxa yokulamagesi embeligari siyadinga inkulu one wokucala babo sokwesibili bale ngozi yokuthi bathathele iy'mpahla zabo okwethaku le ngozi yamarep ahlukuluze ukuhlukumezwa ngabantu so sithi konke lokungumlando okukhona ngenxa yokuhamba kwamagesi sizesathina icace iphelethanti lezi licacayo ukuthi iwathi ende amagesi ahamba isikhathi eside abuye isikhathi eside yikho sikudimandileyo lokho kuzeso ukuthi lokosicela kulungisiswe
batheni bona abaphathi ntambo bezese
kulo babo ezele harare ukuthiwa ngu-enjiniya mhlofo othena uhlupho lwamagesi ubona ungathi in the next 3 months luzaba sekucineni kodwa-ke abantu bakusola lokho ngoba isikhathi akhuluma ngaso siyakwazi ukuthi kuyabe sekuyiso singena kuwinta nesikhathi sewinta sawazi abantu abaningi amagesi awa ngenxa yokuthi kuyabe zemsobuqala so kuzananzela ukuthi khona kwabantu abakhole ukuthi yokuzenzakala khonaoko ngoba sithinta izesa akusalangimele lele thina sibe siyidinga ukuthi kanti ngani lo sipho seyona izo sayibuye kithi cacwa yenhlobo zayo kodwa ngesesikhathi yona leyi 2-3 months abayithi lokhu sengxenye kuzabangcono kodwa wakathi esethina impendulo efanele bakwenze ukuthi abasiyithani tap and sathi kafundi ukuthi amagesi ahambe esigabeni okwenzile amahola amane ngelanga akuvumi ngoba abantu bayabhadala ama-fee so ke siyabakuba i-time table bakuthi between 2 hours to 4 amagesi ahamba aphendule masebezotwani bencediseke
olunye udubo olukhulunywa ngabezesa bathi bona intambo ezekhopha ziyantshontshwa ke la kukhuluma khonokhu yini kungxoxo yenu lapho
yeso oqala sikhuzile ukuthi abantu bona bayabakhanya betshontsha intambo zamagesi ezekhopha siyakholwa ukuthi umuntu ololwazi indaba zamagesi ngoba lalwazi enelise and bavumala ukuthi hayi iqiniso sibili namanye amabaya abachathe yibo abangawechaza bazi ukuthi hayi lawo amanye abalesikhanda kodwa esikutholileyo esingakutele esingakwazi ukuthi kuthiwa kunabantu imeshini yamalayisensi ukuthi abantu benenza ukuthi bathathe ikhopha bayigensa kwamanye amazwe i-ministership ngoba bathi bona abantu baname amalayisensi ukuthi bathathe ikhopha bayigensa ezikhanda kodwa ngakhayele ezimbabwe laba siyakwazi ishamba avala mdala asila khambane emayina ikhopha so bathi bona bezesa ikho kuhluphayo lohulumende sebenengezile okuthiwa ukuthiwa ijoko engenza uhulumende la-security personnel sebeyangizibathe ukuthi amalayisensi ayo wazikhupheni liwawudrow ebantwini ngoba yiwenza kutshontsho kathi xa uzathi umuntu ungumekahamba ayeoti ikhopha yena vele kungela mayini yekhopha labo kuhamba njani so ke indaba yamagesi iyahlupha yokuthiwa kwezitambo iyahlupha kodwa sasisitafu ukuthi sabazi bathi abayenze masinya abakhuphi ikhopha bafake i-aluminium ngoba i-aluminium abantu abalandabala yikuzenza ukuthi ukutshontshwa lowume kodwa lo hulumende layo sithe thina kakuphangise ukuthi awudrowa amalayisensi la abantu abanikiwe ngoba abantu labangaphela ikhophe lelayisensi ngasabopheki kodwa umbuzo yokuthi leyo khopha uyaleyithethe.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba ajiyeneyo iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulamadoda amabili aweHarare uFrank Mafati loTinashe Maruta abavume amacala okudlwengula lokuthathela imali abesifazane ababili. Ababili laba bavume ukuthi badlwengula abesifazane ababili kuphela hathi abathathu njengalokhu kade bekwetheswa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhangelelwe ukwethula ilanga lokhetho ngasiphi isikhathi ngoba isehambise ugwalo lokudwetshwa kwemingcele yokuvota olwe-delimitation ukuyadindwa lube yi-government gazette okutsho ukuthi kuyaba sokungumthetho ukuthi kuvotwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey Studio 7 ninjani? Hayi siyabonga. Sibonga konke nje likwenzayo ukusitshela izindaba amhlala amalanga. Siyezwa umsi. Kula madoda la ahlala umakhara njalo abe CCC. Mina sengicabanga ukuthi amadoda la ngokwabo ngemqondo yabo vele ngokuzisa wabo sebeluzile lolu khetho. Ngoba la madoda la futhi ayikho into ayenzela abantu ikakhulu endaweni yasemandebeleni ngoba into engayisho umsakazi kuyikuthi amadoda ayafaka abantu wabo awina kobulawayo emadolobheni amakhulu. Beqede lapho ngenzi lutho bethi mabengenza ngalutho bethi bona yeyi guys izano yiyo ebanindizelayo njani bona bayiwinile ngibudget yaphuma for uBulawayo ibudget le iyakuphi ifinga sasebenzi kodwa kuyibo abaphethe izidlalo cha bantu bakithi singazodlala umsi lingalinge bantu bakithi livote yabo CCC lelo qembu ho lelo party hayi alilayi kusasa ngabantu nje abazayela ukuphikisa beze beke kufa wonke befuna ukubephikise kuphela ngoba kusizana manje ukuthi uthathe isikhundla lapho ukhale ngalo umuntu omthethele isikhundla uthi uyakuncindezela uncindezela kanjani ukunyiza amandla wonke ukuthi ibuza wehluke kubuza bantu bakithi i-MRP yikusasa labantu vukani bantu basezindebeleni vukani bantu basemathebeleni wonke nje
siyabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi siyadangala kakhulu ukuthola ukuthi ingane zethu sezibulala nazo esikolweni ngoba kungela abazali 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 baphelwa imisebenzi elizweni iZANU PF yehlulekile ukukhanda amathuba emisebenzi bahamba bayofuna imisebenzi emazweni bashingane zona iZANU PF government ihlale sehluleka ufaka umthetho ukuthi esikolweni ingane zikwazi ukuthi ziphathwe kanjani bese zisele zona uswazi esikolweni kumele lube khona zithola uswazi khona zizoqonda esikolweni ngoba emakhaya kusela abazali abazali bekho lamaphoyisa abo ekwazi ukuthi ngaphandle ingane ziyabotshwa manje senza ukuphuma endleleni labantu nje manje akusela umuntu obotshwa kumpunzi edlemini omunye obamba inkunzi yabamba ohijack imoto yabo hijacker owenza noma into ayithanda uyayenza zongaso umuntu weopposition uyawathi kabotshwa amapolisa kamnanga kwabopha umuntu weopposition kuphela umthetho oseko kulelo lizwe angazi ukuthi bafuna ukuthi libe njani lelo lizwe bakhanda liphi lizwe mabe siya kuelection befike berige manje i5 years kuyabe kunjani kulelo lizwe kesicele ukulibuza lina madodana zanu PF belief gaul ukuthi i5 years enye lingayithatha zobe zinjani ingane zethu lebe linjani lelo lizwe lelo emadoda sicela ukubuza lingasiphendula yini kodwa ngabe thiwa lingasiphendula sikajabula kakhulu siyabonga
Studio 7 salibona lonke elaleleyo hey nangapha komnyama ubambile emakhaya lapho isirojo khona izano iroba ikisikiti yakuyaqhakathekisa abaholi bomdabu iqamba mangenzela amavoti roba so bengicela abantu bakithi wathi sebegugile emagangeni lathi sebazali babo sagugile emagangeni philana lempilo embengaka lizwelela impilo yabantu bethu sivotheleni i-CCC sizameni ukuthi sikhululizwe leli ngoba ayizano kuzano sedakeni oluzimo olungaziwa ukuthi siyasenze njani kodwa ke ithemba lelethemba ukuthi masingalokuzeni leli qembu likajamisa singabe ngcono sizameni amandla wonke ingarojwa zinduna lamasebhuku lawo abanikwayo bona izimali thina sihlupheke yabona
Studio 7 basakazi bethu linjani linjani nje lonke hayi sibonge nje izindaba elisethulela zona sibonge impela sithi lihlale liwambe injalo izikhiphe ezinjalo zitshisa Studio 7 hayi siyabonga mpela angizwile indaba ka-Emerson Mnangagwa le kuthi ubeselubhane ha akula nto ozayitshiyela abantu khona ngalelubhane akula nto ozayiyenza ebambekayo kumele ukuthi abantu belubhane behle bethi hayi thina sikubuza ke kupresident ukuthi ora k president njengoba usubuyile lapha ukuthi uzocelebrate imgabe day sifuna ukuthi usitshele oku-1 ozasenzela khona kumbe oselakwenzayo lokhu elathatha umbuso ikuyini khona phana elubhane izitalada zifila kula zibhedlela izikolo ngamankuwankuwa kuyafa akula nto ebambeka sebenzeni vele kahle kahle kumele ukuthi betshele abantu into ebambekayo bengaphoni ukubuka bezocelebrate ama-birthday abantu abafayo bekuyela nto abayitshela izakhamizi hayi le birthday kamgabe vele iselebrethwa lomuntu osowazifilayo lo hayi waye kukuthi kuyacelebrate ama-birthday akucelebrate obonikita mangeni ojezeto ziyaphapha emathebeleni ngapha ngale emashonaleni ke kucelebrate abomgabe ukuze sibone ukuthi okay into ezimbabhe zonke izinto zihamba ngi-free and fair njalo wonke umuntu akulamhlobo obandlululwayo uma kucelebrate abomgabe abonkomo labo ziyaphapha engabandlulwa engacelebrate ukuthi kulo bandlululo phela lapho yi
linjani ku-Studio 7 siyabonga bakithi siyabonga ukuhlakalisazisa konke okwenzakalayo kulomhlaba mina ngisuka ngihlupheke ngabantu beyathola bebuthelelwe lupane besiyajabulela umgabe wabulala abantu bakithi more than 40,000 bantu bakithi bephinda behluleka labafo wabo bona ababebulala layo ukuthi babuye bazoxolisa ukuthi hayi yithi esayenza lokhu lalokhu angazi abantu bakithi ukuthi lifuna ukuphalaziswa njani lihlanziswe sibili lokhu elibhizithwa lisetshenziswa lingavumi bantu bakithi ukusetshenziswa lithwa lisatshela into ezingasebenziyo imgwaqo yelupane khapho sokugcina amaphotholi siyakhona eminye vele kakusabalo angazi ukuthi abantu bakithi linjani umgabe ngumuntu ongamcelebrate umuntu wabulalisa abantu nge-ground erephisa abafazi esenza yonke into utshona ukuqoqobela usithi ujabulela umgabe ibulima lo
Studio 7 linjani lonke basakazi nabalalela bahle siyabonga istudio esikhuluma into enhle liqiniso ebambekayo ekhangelekileyo futhi bengithi mina izano lewan njengalokho okukhulumayo kungu-Chopping Golovana Sibanda enkaya izano bakithi ibulala ilizwe liqede nyanyanyanya hlifiza abantu ibaqede nyanyanya bagcwala iganga bebaleka bengithi mina nto lengikhulumayo zwilinye ukuthi asibambaneni singabi ngamaqembu izasehlula sibe ntonye sibe mbumba sike siyikhiphe at least sesingehlukana ma sesithandake ngoba oku onje siyahlala sibuswe yiyo kuphela zilonje singayihlukana omunye ufuna ukubusa omunye ayifuna ukubusa omunye ayifuna ukubusa sibalutshwana kangaka isicelo sami njengisikhangeleyo singaze sithini but iza sibusizana siphathe kabuhlungu siye mina ngomunye oyempini ukuthi ngizokhulula abantu bezimbabwe but still baboshe west kwazi kwaboshwa nami ngithi ngiyakhulula le nto lena ngase yayikhangela madoda siboneni ukuthi kuphathwe njani le zanu lena yomzwa lo president okhulume into zakhe siyale ebulala ilizwe iqeda nya ogawulela abalabo bekhulume besiyale befakazela into noma irongo bayiqinise bayenza ngathi right hayi gawula ake likhangela abantu bakhe noma endebele into bahluphe kanjani bagcwele indawo zonke lezi ngiyabonga
ye kustudio 7 usizo 7 njani lonke basakazi bestudio 7 labalaleli hayi siyazizwa siyindaba ezimnandi siyabonga ngendawo zonke thina sithi hayi sisithule nzima sibili ngezanu ngoba yeyi kunzima lokhu ekwenza kithi lapho yethu sika senziwa wonke wonke ayisakwazi ukuthi senzeni
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 465 0318 Kwezemelika umongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wakhe kwele Poland phambilini kwelanga lokunanza ukuqala kwempi yakwele Ukraine lele Russia eqale nyakenye. UBiden uthembise ukuthi elemelika lizaqhubeka liphathisa ele Ukraine ukuze linqobe ele Russia. Ngesizwe amazwi kamongameli Biden.
Well, I just come from a visit to Kyiv and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Joe Biden ekwele Poland. UBiden ngomvulo umangalise abantu wathi thuthu kwele Ukraine engalindelwanga. Wazise izolo ukuthi elemelika liza kupha njalo olunye uncedo kwele Ukraine olwezikhali ezifika amadola ayizigidi ezingamakhulu amahlanu i-$500 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Tim Muringai.
Hayi sibone ukuhamba kukamongameli Biden esiya e-Ukraine kuqakathekile ngoba bathi yona ngesilungu it's positive reinforcement or immoral booster ukuncedisa ukuthi amabutho e-Ukraine athabe and ahambe phambili ngomsebenzi abalawo kathesi. Into eqakathekileyo is ukuthi thina mhlaba wonke jikelele akula muntu ohambileyo e-Ukraine from other countries ngama-Ukrainians ame wodwa kodwa banikwe insimbi zokulwisa ngamanye amazwe njenge-Europe. Western Europe, England, Germany, Poland, lani against Russia. Lokho ukuhamba kukamongameli kuzayenza ukuthi bona balwe ngethemba lokuthi ilizwe lo amazwe wonke ancedisayo they are with them behind. Ngoba siyakwazi ukuthi America is the number one country in the world when it comes to military and economy. I-China ngathi asisondele duzane.
Abanye bathi ngabe engakwenzanga ukuya khona le kwele Ukraine abebandla lama Republicans ubona ngani izizathu zabo zingaba ziqondile na
esoloko okuhamba kukamongameli I think is very good for the Ukrainians and their moral boosting la lokuncedisa yena umongameli uBiden lapha sesikhangela ukhetho luka 2024 ngoba abantu abanengi even in the Democratic Party eyakhe bathi hayi unganthwa sekhulile umeli ahlale phansi anike abancinci isikhathi labo esokubusa.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseOhio ngapha kwelemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi iso esingasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangeleke ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulandela umkhosi wokunanzwa kwelanga labatsha izolo elupane eleRobert Mugabe National Youth Day, abakade bekulo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande. Lingasibamba njalo lamhlanje ntambama ngo-half past seven.